Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-26 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu sebedispatchiwe izanu ithuma amapolisi ukubana ke fake tear gas nokufafaza amanzi ababa indawo yonke.
Amapolisa ahaze intuthu ehitshayo eye-tear gas lamanzi ahaqazayo echitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ukhokhelwe ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa namuhla eGokwe. Kungakhathalekile lokuthi umthephandaba we-High Court ubuphe imvumo leli bandla.
Indlela mina ebengibona ingcono yokuthi yona leyo embassy eBerlin kayizibone iphakathi kwe-Ukraine iqoqe abantu bezi
amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKiev enelisa ukulivikela leli dolobho empini eqhubekela phambili.
Emasimini sokukubi kakhulu kubi and okuzisusizi ukuthi umuva wangkhona ubusuthakaza omunye usufake ibulevu sokukhumukile sokuthile konke kanye lamazambane.
Izakhamizi zemaphandleni sezidlela ebhalweni ngoba izilimo sezisoma ngenxa yokungani kwezulu kumaviki amabili asanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ashome ngemibhobho lezinja ahaze intuthu ehitshayo eye-tear gas achitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ukhokhelwe ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa namuhla eGokwe. Kungakhathalekile lokuthi umthethwandaba ophezulu owe-High Court ubuphe imvumo leli bandla ukuthi liqhubekele phambili ngomcimbi walo. Wona amapolisa lawo ayephe imvumo leli bandla ukuthi lenzele umhlangano. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-CCC litshelwe izolo ukuthi lingaqhubekeli phambili lomhlangano walo eGokwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa elombuthano edolobheni leKwekwe. Ibandla leli lamuhla ekuseni lihle lagijimisela emthethwandaba lolu daba. UMahluli Sylvia Chirawu uchaze ukuba kalabo ufakazi bokuba umkhankaso webandla leli usumisiwe njalo wathi kumele uqhubekele phambili. Lanxa kunjalo umkhankaso lo awuqhubekela ngaphambili ngoba amapolisa amaningi abekade esithi umhlangano ungaqhutshwa ngoba bebalutshwane abazalondoloza ukuthula bavuka ulaka bachitha abantu ngentuthu ye-tear gas bahaza lamanzi ahaqazayo. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wazise umsakazi weStudio 7 ecingweni ukuthi wehlulekile ukukhuluma lozulu eGokwe ngoba besesaba ukubulalisa abantu.
Kanti Kwekwe neGokwe zakasiyana msaita confusion inga Mnangagwa neumwe wake chipinda rutini changa nacho daifrizi jiki apera wakaita wani msangano pamweche saka izo zingashamisa here azifani kuchiza wani.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change i-CCC uthi ibandla le-ZANU-PF lithume abezomvikela ukuthi bachithe abantu emhlanganeni wabo obusemthethweni.
Abantu sebedispatchiwe izanu ithuma amapolisi ukubana ke fake tear gas nokufafaza amanzi ababa indawo yonke.
Unkosikazi Anele Khumalo ilunga lebandla le-CCC uthi ibandla labo lisekelwa nguZulu kuzo zonke indawo ngakho akunasizathu sokuthwala abantu ukuthi baye emkhankwasweni othi
abantu bakhathele vele ngohulumende lo ongabanakiyo sekuyisikhathi sokuthi umongameli oqotho uNelson Chamisa akhokhele.
Umnumzana Melusi Nkiwane umhlali wakobulawayo esizinda uthi ukuvinjwa kwebandla le-CCC kutshengisa ukuthi libandla elingenelisa ukuqethula elibusa eleZANU PF.
Lele lokusebenza amapolice avele liqhinga leZANU PF njalo ke singakhangela ukuthi yona ivele ibambela ababomthetho izaqhubeka isebenzisa abomthetho izaqhubeka ilokhe iphosa imgoqo ukuthi ivimbe bonke amangani bayiphikisi iphikisana lalabo abakhanya ngani bala umfutho ukuthi bengafuna ukuthi bebaqethule embusweni wabo.
Umnumzana Effort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi ukukhululeka kokhetho kuqala lapho amabandla ekhankasa athi ngelanga lokukhetha inkokheli. Ngalokhu okwenziwe kubandla le-CCC kuveza ukuthi ukhetho alukhululekanga.
Kuyinto elihlupho kakhulu eyenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo ngokuba ukukhululeka kokhetho kasibali okwenzakala ngosuku lokubhota kuphela kodwa sibala lokukhampeyina ukuthi abantu bayavunyelwa yini ukuthi bakhululeke baye ezindaweni lapho abafuna khona bengavinjelwanga ngendlela engafanelanga.
Umkhankaso webandla le-CCC uchithwe ngamapholisa laloba ubuvunyelwe ukuthi uqhubekele phambili. Kwezinye indaba umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube umkhankaso webandla leZANU PF ekhwekhwe engavinjwanga ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguBathabile Basuku.
Siyabonga Bathabile. Uchamisa ukhangelele ukwenza umhlangano edolobheni leKhwekhwe kusasa. Kusenjalo, amakhulu abasekeli bebandla leZANU PF abuthene eKhwekhwe emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla. Kubikwa kulamabhasi adlula amachumi amathathu kade ethwala abantu bevela endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Umuntu kade engena emhlanganweni lo ubephiwa ikebhesi lesikipa esilempawu zebandla leZANU PF. Ekhuluma emhlanganweni lo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ibandla le-CCC lifuna ukwenza ubudlwangudlwangu elizweni. Uthe njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka nemizamo yokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe. Kesizwe amazwi akhe.
Kuthi nika inyembeli isumukire inoda peace kubatana nokuwirana. So we in ZANU PF, we are peace loving, we cherish unity.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni oyenzelwe edolobheni leKhwekhwe lamuhla.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Amabutho akwe-Ukraine alwisane lawe-Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKiev enelisa ukulivikela empini eqhubekela phambili. Umongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky walile isicelo seleMelika sokuthi asuswe kwele-Ukraine ayephephela kwele-Melika kumbe ele-Bhilitane esithi uzayimela impi yelizwe lakhe. Izizalwane zalelo lizwe lazo ziphiwe imibhobho yokuzivikela. Lanxa kungakacaci ukuthi sokubhubhe abantu abangaki, imbiko ekhona ikhomba ukuba amabutho akwele Russia angadlula inkulungwane ezintathu lawo afile. Ukuzinikela kwebutho lozulu wakwele Ukraine kubikwa sokwethuse amabutho akwele Russia ayecabangela ukuthi azangena kulelo lizwe ngesiphangiphangi. Kusenjalo, izifundi zeZimbabwe ezikwele Ukraine ezifika phose amachumi amabili 13 sezihlengiwe kulelo lizwe lugatsha lwebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change olubona ngokwenzakala phandle kwelizwe olwe-CCC Diaspora Initiative. Leli bandla lithi selenelise ukuxhumana lezifundi ezedlula ikhulu 144. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibandla le-CCC lithi lizaphathisa zonke izifundi ezifuna ukusuka kwele-Ukraine kungakhathalekile lokuthi zisekela liphi ibandla. Ngokunjalo leli bandla selisungule isikhwama sokuphathisa abafuna ukusuka kwele-Ukraine. Kodwa kulabanye abafunda ezikolo zase-Ukraine asebekhethe ukungabuyeli ekhaya besethi ngoba besesaba isimo sasekhaya abathi sibi ukwedlula lapho abakhona lanxa kulempi. Abanye ngabathi bayesaba ukuthi kabasoze banelisa ukuphutsha izifundo zabo nxa bengabuyela ekhaya. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ndaniso Mpande olwela ilungelo loluntu.
Indlela leyi abuya ngayo ukuthi lezi zizalwane zibhale ama-email kumbe izifonele e-embassy ye-Berlin, ngibona kuyinto engasiziyo ngoba bengakwenza lokhu kube sokusenzakalayo.
Usola indlela uhulumende aluphatha ngayo lolu daba uMpande, emkhuthaza ukuba aphange asize lezi zizalwane, hatshi lokho akutshoyo ukuthi ziye kwamanye amazwe akhelane lele Ukraine kuqala anduba zitholiswe usizo.
Indlela mina bengibona ingcono ukuthi yona leyo embassy ye-Berlin kayisibone iphakathi kwe-Ukraine iqoqe abantu beZimbabwe.
Unkosikazi Sazini Sibindi ngomunye njalo esixoxelaye ngodaba lolu.
Basengozini kakhulu, ngakho besicela i-government ukuthi ayingenele ibenzele ama-emergency visas ukuze baphephe kule impi.
Uhulumende yena ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ukuthi ziye kumazwe aseduze le-Ukraine agoqela ele-Poland lapho abazaphathiswa khona. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezidlela ebhalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu kumaviki amabili adluleyo osekuthiye izilimo zitshile. Kumaviki amabili adluleyo abalimi abaxoxele Studio 7 babike ukuba bakhangelele inala lonyaka, kodwa lokhu sokuthe kwaguquka kulandela ukungani kwezulu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi labalimi esixoxe labo kumaviki amabili adlulileyo belethemba lokutshaya inala, sebelahle ithemba lesivuno esihle ngenxa yokungani kuhle kwezulu lokutshisa kwelanga. Ngesizwe imbono kamnumzana Love Moncube owematobo ongumunye walabo abakade belethemba lesivuno esihle.
Sinestress, indlala isingenile, kathi besithi indlala siyikhiphile, singenile idlala mangoyibalala ezikhuma kunje. Lo nyaka kusho ukuthi vele senkingeni impela enkulu kakhulu. Abalimi bebelimile, abantu bezitshela ukuthi ukuholelwa lokhuyana kuyaphela.
Sekufika phosa amaviki amabili kungelazulu endaweni ezithiyeneyo zezansi emaNdebeleni. Izanuse zomumo omkhathi zithi izulu lizaqhubeka lingani unsuku ezilandelayo. Unkosikazi Siphathiswa Yenkalo wesiliko eGwanda North uthi kwamanje isimo sesiguquke saba sibi emasimini.
Emasimini sokukubi kakhulu, kubi and okuzisusizi ukuthi umumbu wangkhona ubusuthakaza, omunye usufaka ilulevu, sokukhumukile, sokuthile konke kanye lamazambane.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Joseph Kumalo wakomtshazo othi lanxa abane bezathola iningi lizahlaselwa indlala.
Abaningi bazadobha sikile ngoba indlala yamanzi ayifandi indlala yelanga. Abanye bazadobha kodwa kungatsho kuphela ukuthi indlala ayikho ebantwini, njengoba ngishilo ukuthi abanye batotele.
Ukhansela kawa-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi selilahle ithemba lesivuno esihle lonyaka.
Isimo sezilimo sesisivi kakhulu okuthi kundima eziningi kuloba lingana kusukwana ezine loba ezinhlanu ngeke kulunge, ikakhulu umumbu ngoba izikhwebu sezomile, akulalutho oluhle sibile esigabeni sonke.
Umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somqondisi wogatsha lwezokulima uthi abalimi akumelanga batshaye luvalo esithi izulu liyeza. Ukhuthaze abalimi ukuthi bahlakulele izilimo zabo. Kusenjalo uhlangotho lobona ngezamanzi olweZimbabwe National Water Authority solazise umasipala weGwanda ukuthi solifake imitshina yokubhadala kuqala ama-prepared water meters edolobheni leGwanda ukuzadala ukuthi umasipala aqala abhadalele amanzi engakwathengisela izakhamizi. Isikhulumeli sezino unkosikazi Major Manyonga uthi iGwanda ilesikwelede esikhulu.
The municipality of Gwanda owes the Zimbabwe National Water Authority 300 million. Our understanding is that the residents get service from municipality of Gwanda and pay for their water, and in turn Gwanda supposed to use those funds to pay.
Umanispala weGwanda usikweleta $300 million. Okwenzakalayo ukuthi izakhamizi zeGwanda zithola amanzi kumanispala okumele ziwabhadalele, njalo umanispala kumele athi angathola leyo mali abhadalele indleko zamanzi kuzizo,
so that they get the service from us.
Iningi lezakhamizi lithi lesabela ukuthi lokhu kuzadala ukuthi zihlale zingelamanzi ngoba umanispala ehlezi ekhala ngemali. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilijiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulu owebandla le-MDC Alliance oncintisa ukhetho oluzayo olwamabhayi elections esikhundleni sokuba ngukhansila wemagwegwe Old Le New ngoBulawayo. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Salibonani, binjani? Ngithanda ukuzehlisa ikhuluma lo Sibonakaliso Chuma Nyangulu ngokuzalwa nguSibonakaliso Chuma ngomtshado nguSibonakaliso Nyangulu. Mina ngincintisa kusigaba semagwege Old Le New uward 18 ibandla engikilo MDC Alliance likamonzora yilo engikilo. Abantu laba engincintisana labo, abantu engincintisana labo mina ngikhangelele ukuwina ngoba hey xa ngikhangele ngibona ngile support enkulu kakhulu. Mina kuphathi ngangena ngo-2006 ku-MDC kuze kube lanamhla lokho engisupport. Khale sisengize ngifuna ukuthi ngibe ngukhansila, ngangena ngo-2006 ngisupporta iparty lanamhla lokho engisupport.
Okuyikho obona ukuhlupha njalo kufuna ukulungiswa ukuwadi okhankasa kuyo ukuyini?
Esigabeni sami ngikhanyelele ukwenza i-development enkulu, ngikhanyelele ukulungisa imigwaqo ifile, amasiriji, ukukhangela abantu abadala abahluphekayo, kuncedise izintandane lokulalela izikhalazo zabantu ababuya bekhala ngazo, ngincedisane labo. Yikho engikhangelele ukuthi ngikwenze esigabeni sami. Njalo ngibathembisa ukuthi isigaba sethu ngizasithuthukisa ngakhonoko engizabe ngikuthola. Nxa kukwaniseka sizayisiyenze amaprojekti labomama okuzayenza ukuthi siphile impilo elula. Abantu bakhala ngama-bills erenti, ukuthi irenti isikhwelile kakhulu, isidura, abanelisi ukuthi bayibhadale. Leli ilokithi ngelabantu abadala, i-Old Magwegwe vele ihlala abantu abadala, so abanelisi ukuthi bebhadale imali yonke leyo abayifunayo. Yike bengikusho ukuthi kumele ngilalele izikhalazo ezichiwo ngabantu sincedisane. Izikhalazo ezinjengazena lezo ngingawina, ngizenelisa ukuthi ngibanike imisebenzi leyanayo ukuhlaba amaphepha, ukugebha imigero ukuze bekwanise labo ukuthi beziphilise lemuli zabo. Kumele ngibakhuthaze ukuthi mangivotile ukuze ngiwine ngibenzele izinto abazifunayo. Wadi 18, ngiyabonga.
Lo ngunkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulu owe-MDC Alliance untisa kusikhundla sokudinga ukhansila wemagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 siyaxoxa labanye abancintisayo njalo iyaqhubeka ikhulumisana labanye abakumabandla ehlukeneyo abancintisa kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lijone lendaba sixoxa lomnumzana Kelvin Moyo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Ungasitshela ukuthi umumo unjani nxa sikhangele ukwethekelelwa kwedolobho leVictoria Falls?
Ngiyabonga mfowethu Chris. Umumo weVictoria Falls usulungele ukuthi izethekele zingabuya zizobona
amapopoma ase Victoria lokubona lezi nyamazana zasendle lokubona nje lezi hlahla zethu ezimbalwa esikwazi ukuthi azikho kwezinye indawo thina idolobho lethu uzaba khona ubakwazi ukuthi siyilo elaqala ukuhlatsha esingathi ama injection ona lawo ukuthi singabe lomhlane we COVID kunjalo silakho ukuthi siyaziqenya ngakho ukuthi idolobho lethu abantu bethu abahlali be Victoria Falls bakuzwisisa ukuthi kusamele lokhu bekwenze ukwenzela ukuthi izethekeli ezizabuya zibe le confidence yokuba kwazi ukuthi abantu abahlali be Victoria Falls bahlatshwa njalo balakho ukuthi be reduce ukumemetheka komkhuhlane we COVID. So inani labantu ababuya okwamanje alikafiki ezingeni thina esilikhangeleleyo ukuthi kumbe izinga esilijayeleyo kodwa kukhona nje esingathi ukubhuka kumbe ukulungiselela lokuthembisa kwabo ukuthi bazeza bezozivakatshela lapha eVictoria Falls ikakhulu nxa sikhangelele ukuqaleni kwenyanga le elandelayo ekambimbitho kusiya phambilini kuyatshengisela sibili kuma hotels la kuma lodges lendaweni zonke lezi abahlala abajayele ukuzibhuka behlala kizo but into ezikhangeleleyo ngeyokuthi siloyisa kakhulu ekuthini lo mkhuhlane ungaze waba lamanye ama variants so sibalindele nje ukuthi bebuye ize kuthekeleli zethu
manje nxa kusiba ngcono kutsho ukuthi izisebenzi ezaxoshwa emahotela zizabuyiselwa na
lokhu yikho esikukhangeleleyo especially njengenhlanganiso yethu iVictoria Falls Combined Residents Association ukuthi sike saba nakho ukuxoxisana labaqhathi abalama companies akhona khona be Victoria Falls saxoxisana labo besanda kunika ama packages ama ezisebenzi abahlali be Victoria Falls labanye abanikwa ama unpaid esingathi ngama unpaid leave labanye abaxotshwayo ngenxa yokuthi umsebenzi wawo ungasebenzi khulumisana saxoxisana labo ukuthi siyaloyisa ukuthi bona bebe lakho ukuthi be consider ama residents e Victoria Falls ngoba uzathola ukuthi lokhu kuqatheke ekuthini yibo phela abantu ababhadala ama rates azayenza ukuthi idorobho lethu lingaze laba lemkhuhlane ebakhona ememetheka efana labo cholera nxa kuyukuthi behleke ukubhadala ama bills kumbe ama rates abo so kuyabe kuzasinceda ukuthi ama companies nxa kuyukuthi esezavulwa izethekeli zizabuya siloyisa ukuthi bona bazakwenza ukuthi becatch bonabo abantu ababe basebenzela mandulo njalo beqhatshela labo abatsha ababe bengabahlali be Victoria Falls so njenge Victoria Falls thina lathi ama resources ethu yibo bonobu ukuhlala kwe Tesla kokufana lokuthi sila ama falls ethu so yiyo ama resources ethu so iemployment kusamele inikwe abahlali be Victoria Falls
uhulumende limbona ephathisa na ukuhuga abantu bemzini abavela phandle kwelizwe
uhulumende ungenele kakhulu ube losizo olumangalisayo ekuthini ngiyabuyela njalo ukuthi ngi-emphasize ukuthi ukuze thina sithi i-destination Victoria Falls ibe yindawo izethekele abasuseka ngayo ngakho ukuthi it's a safe destination kungenxa yokuthi kwayenzwa a deliberate policy yokuthi thina sibe yindawo yokuqala ukuthi ibe ne-head immunity as far as last year and lokho kuyikuthi umkhokheli upresident Emmerson Mnangagwa wabuya wazohlatshwa eVictoria Falls okwakhuthaza uzulu wonke ukuthi ebone ukuthi hayi le into nxa kuyukuthi umongameli layo uhlatshiwe kutsho ukuthi le into iyaphilisa abantu beVictoria Falls izakhamizi zeVictoria Falls zasukumela phezulu bahamba bayahlatshwa njalo lokuthi uhulumende upromisile ukuthi uzakhangela ukuthi uzareducer ama measures in terms of ukuthi ama borders ukubuya kwezethekeli kuyabe kuzavunyelwa but after be provide ama vaccination within certificates within a period of 48 hours
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu Chris ngiyathanda ukuthi kathesi ngivalelise abalaleli bethu ngithi bebe lobusuku obuhle siyabonga
lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo
umcimbi we National Arts Merit Awards wenama uyaqhutshwa namuhla eHarare. Ingcwethi ezikungatsha ezehlukeneyo kwezokuzithokozisa ezigoqela abaculi, imbongi labasinayo abavela kuzigaba ezijiyeneyo zelizwe abakhethiweyo ukuthi bancintise njalo abanqobayo bathole izicoco. Asizweni abanye babo baxoxa leStudio 7 pambilini kwalomcimbi. Umqalisi ziba yimbongi elodumu uObed Dube.
Zilo mtu memezayo, kukoni zilo sekati nohlabelayo. Kuye zwagala bantwana besizwe sako mchaga zababubulayo. Bataga zegila bechaga zabali ngabatandazayo. Kuzwagali ulilo kwa bechaga zabakalazayo. Bachite gila bechaga zabali ngabatetelayo. Agwa zwa noma kukona balitega nabapetayo. Wakala nyonini, fuga mchaga, fuga. Bati tegila bantu na bagu mtuwa razi huko na bagu zondayo. Bati negila bantu na bagu mtuwa razi huko na kubatitayo.
Niko yue National Art Marriage Award kulufu olwezimboni. Nizizwa ni maka, nizizwa ni lesitunzi, nizizwa ni kitoni pegile. Nizizwa inkonzo zami zizwa lofonzi. Idalate engangili hamise ngale, nilile mnyaga owoto ala puma, eliti nile stress. Nilo idalate lienze usheka kulu, nile mkonzo abantu abazithandayo ezivusisi na njugunju ezilondoloza lolimi lesintini.
Sizwe sika msikila ziyamachobana ino njugu zwomfu onjela zimshope zilabe zinyande silo sotanga onya tempo ndo zimakopela.
Ukukowa ngulimi le mzina bati nomishi na kuchukuti sayi ngobile kubenza vya lesotu kuchukuti ngomunye wabenze kuchukule zombongezi mtatu ezi koiweyo enkangelu kuti istotu mbuela soka mbuyala soka kutu chengiselu kuti ezi mbongezi ezi mbapu ilami ngomunye wezi mtatu ezi ngani zizi ngini lipezulu. Loko akwenzwa ikuti mhlawumbe inkonzo zami zingene kulezimbo ngathi inhlanhla lomusa kaNkuluNkulu njengembongo ekhonza ngiyakwazi ukuthi konke kulesikhathi sakho loNkuluNkulu uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ungasebenza nzima uyande ukuthi uyande ukuthi akuphe umvuzo.
Zolami ni Lawrence Sivanda. Nisebenza leqembu umkhathi Theatre Works elingu e-square enjove wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa nginokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye-Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shuwa ngiswele amaphiko okuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kusho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Lami nguMateso Dube, mina ngingu-director we-Umkhathi Theatre Works, i-Performing Arts Group. Lo nyaka sinominethwe kukhathagori ethi Outstanding Dance Group, isho yethu ebizwa kuthiwa Footprint. Siyaziqhenya ngalokhu njalo sithabe kakhulu ngoba kuyimbasela yokuthi Umkhathi Theatre Works lo nyaka ukwanisa 25 years in the arts industry. So singasithola lesi sicoco, hayi kuyabe kuyimbasela emnandi kakhulu yithi. Siyakubongela kakhulu konke lokhu. Siyabonga.
Lapho ke lizwe uMateso Dube, umqondisi weqembu leMkhathi Theatre Works, kanye lo Lawrence Banda weqembu elifanayo lembongi uObed Dube, abangabanye abakhethiweyo ukuthi benganqoba emkhosini weNama Awards ama nominees oqhutshwa lamhlanje eHarare. Singakubi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa ahaze intuthu ehitshayo ethi egazi lamanzi ahaqazayo ecitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ube eGogwe. Amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKyiv enelisa ukulivikela empini eqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rwe